zinyathelo elihle kakhulu lokuthi khona abantu bathole engathi closure ecelezi ngodaba lenkosi kulobe ngulale eyanyamalalayo ukuthi khona kathi kuyini okwenzakalayo kuba kukaningi lokhu esisizi kuthiwa khona hhayi wahamba walaphana wahamba walaphana but namhlanje sesisizwa kodwa kuyasimangalisa lokhu esididekile sibuzana labanye abantu ukuthi kathi kuyini okwenzakalayo kade kusenza ukuthi inhlolo ingaveli kuze kufike esigabeni sokuthi kuze kungenelwe ngohulumente
abanye bathi akuqali nam
kuqiniso sibili ukuthi amahlebezi kade siwezwa lokhu ekuthiwa khona ngale wahamba wangale kodwa kungekho isiqiniseko esibalulekileyo ongakubamba ezandleni sesingasizwa sizwa kuthiwa khona uhulumende nguye ofande ithubu leyi isiya khona ngalo kuyasimangalisa-ke ukuthi kathi i-interest leyi kuhamba njani njalo sokuhamba nje bona babantu abaningi laba kungani kungahambanga bona abantwana benkosi labo bodwa kunokuthi kuhambe abanye abantu esingabaziyo ukuthi bavela ngabo yinto enale engikhathazayo kakhulu
ngabe kwenziwani ngalolu daba
kubaluleke kakhulu ukuthi sizwe sikwazi ukuthi kathi yena vele inkosi lobhengula yahambe yalala ngaso ngakuyukuthi ungatholakala kungaba kuhle kakhulu esizweni lezinhlanhla zesizwe lazo zingaqala ukuvuleka
siyabona ukuthi zikhona ezinye inhlelo uhulumende aseziqhuba eziphathelane lamasiko esindebeleni
ngamanyathelo amahle kakhulu ngoba vele into leyiigitshelwe isikhathi esiningi kakhulu kungazakali ikakhulukazi abanye bethu bebengakwazi ukuthi khona empeleni imathebeleleni yaba lesandla esibaluleke kakhulu so mina ngokwami ngibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi uhulumende angene ukuze imbali iqondiswe kahle ngendlela leyayenzileyo ukuthi ahambe ephupha esindisa ipupu ngibone ngani yinto enhle kakhulu ukuthi khona ahloniphe indunankulu usijiwe sengingamthi ngusijiwe wamathebele nje ngaleso sikhathi umthane yinto enhle kakhulu leyo mina engiyikhuthazayo.